Sanamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Nikuv manipulated the voters for in a manner that favored ZANU-PF. They were also involved in voter displacement.
IMDCT ithi isithole ubufakazi obutsha ngemisebenzi yenkampani yasetshenziswa ngabemandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho.
Into elisifunayo emhlanyeni uthethalayiza ayitholakali eduze lapha ejotsholo. Kumele umuntu kobulawayo kumbe ewange ukuthi ziyetholakala. Kuyabe kufunakala njalo ukuthi kube le mota ngoba izinto zenu eziningi izinto ezishesha ziwonakale kumbe zibone.
Inhlanganiso ezikhangelanelo kunceda abaswelayo ngokudla eziphansi komanyano we-United Nations zithi zizimisele ukuqhubeka ziphathisa uzulu weZimbabwe olambayo ngokudla.
Iqembu leHighlanders yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yesigaba sePremier Soccer League edlalwe lamuhla enkundleni ezitshiyeneyo zelizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Abecelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai baveza ukuthi sebethole ubufakazi obutsha phezu kwemisebenzi yenkampani eyayisetshenziswa ebingayisetshenziswa ngabebandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho oselusengezwa yileli bandla kugwalo lwezikhalazo olulungiswa yileli bandla. Intathe zindaba yiTumevis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungxoxo lentatheli izindaba lamhla emini ngemva komhlangano wedale le-standing committee owenzelwe emahofisini esigodlo salelibandla eHarare, isikhulumeli sebandla umnumzana Douglas Monzora uthe lolugwalo oluqoqwa ngabebandla lakhe phezu kwezigigaba zokuqilibezela kukhetho olwenziwe ngontulikazi libandla leZANU-PF luzasiwa emahofisini abameli bamanye amazwe kuleli inhlanganiso ye-AU kanye le-SADC ukuze bazibonele phezu kwemisebenzi yenikhuvu kulolu khetho. Umonzola uthi kunje balobufakazi phezu komhlangano owangenwa ngabenhlanganiso yenikhuvu lenkokheli yebutho kanye lamalunga kahulumende wakwele China owenzelwe eManyame eBase lapho kwahlelwa khona ukuba kuthathwe manyathelo bani ukuqilibezela kukhetho ukuze linqobe eleZANU-PF loba kanjani.
Nikuvu manipulated the voters for in a manner that favored ZANU-PF. They were also involved in voter displacement. For an example, a person registered in Nyanga would suddenly find their name in Warren Park.
Umonzola uthi lolu gwalo lobufakazi obuqoqwa ngabebandla lakhe buyenela lanxa bebefisa ukuthola ugwalo lwamagama alabo abalelungelo lokuvota elizweni.
New evidence continues coming. Although we had done a dossier, it became necessary that we should add to this dossier because we have now received information, documentary information, about the involvement of the military in the election, in the planning for the election, in the planning of the rigging, and in the rigging process itself.
Uveze njalo ukuba sebethole ubufakazi phezu kweminye imisebenzi yabenkampani yeNikuv abaphatheke kiyo okubalisa ukuphazamisa ugwalo lwe-voters roll. Uthi bathathu abaphatheke kulo msebenzi wokuloba lolu gwalo lobufakazi okubalisa unobhala jikelele ebandleni leli umnumzana Thendai Biti, umsekeli kaMgcini Ncebo umnumzana Elton Mangoma kanye laye umnumzana Douglas Monzora ngenjongo yokuba uzulu weZimbabwe kanye lomhlaba wonke jikelele balithole iqiniso lalokho okwenzakala kukhetho. Emhlanganweni munye we-standing committee uMonzora uveze njalo ukuba abebandla lakhe baphathe indaba ezibalisa olwamakhansila abavukela ibandla ethi kawusathathwanga sinqumo sokuba bazajeziswa njani njengoba lokhe ungakapheli umsebenzi wokucubungula okwenzakalayo. Wengeza ethi kukhulunywe njalo phezu kwemisebenzi yabakhethwa ukuba ngamalunga edale le-shadow cabinet ukuba baqhube njani imisebenzi yentuthuko elizweni njengoba uhulumende weZANU-PF esehluleka ukutholisa uzulu amthembisa khona. UMonzora uveze njalo ukuba kubonisanwe phezu kokuthuthukisa ibandla le-MDC kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kunsukwana ezizayo lapho athe abebandla lakhe bazanqoba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.